Sabu izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-28 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ubelokho ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla le-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi elokho enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni.
Awu, angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku-press conference esithi sedissolve i-National Executive Committee engiyikhokhelayo, awashiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e-crash.
Isikhulumeli salabo abathi sebeqotshe umoyo, uMnumzana Mbonisi Gumbo, uthi umoyo wehluleke ukukhokhela, ngalokho sokumele kukhethwe umkhokheli omutsha.
Ube ngu-president we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akusanguye president.
Inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuthi iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi.
Ungakhumbula ubaba loPhetilizwe wathi hlangene lezinduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo, wathi uzazincedisa ngokuzirisosa, kuzaba ne-resource. But singahlala sikhangele, akulalutho eseziluphiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ube ulokhe ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Lumhlangano ubukhangelelwe ukuphatha indaba ezimbalwa ezigoqela udaba lokhetho lweZimbabwe lodaba lwempi yakwele DRC. Abebandla le-CCC bebekhangelele ukuzwa ukuthi SADC izacebisa na uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho kakutsha, ngoba abahlola lolukhetho bephansi kwenhlanganiso ye-SADC bathi aluqutshwanga ngemfanelo lolukhetho. Umkhokheli webandla le-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi elokhe enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni ngokwehluleka ukukhokhela. Ngomvulo, amalunga la ayenze umhlangano lentatheli zindaba bazisa ukuba umoyo useqotshiwe esikhundleni. Kodwa sixoxe lo moyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba walandula.
Awu, angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku-press conference esithi sedissolve i-National Executive Committee engiyikhokhelayo, awashiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e-crash. Ngizaphendula linkulumo ngikhangele incwadi ekamhlaka 30 July 2023 eyabhalwa uMbonisi Gumbo eyibhalela i-NEC. Uthi yena kuyangimangalisa ukuthi umgenda ofana nayo abahlale bonke kupanel bepresent ukuthi sebesidissolvile. Umugqa wencwadi yakhe ka-30 July 2023 uthi, "I want you to know that umgenda asomfana wami and I personally told him that I wasn't comfortable with him." Meaning ukuthi yena uMbonisi, njengoba esitsho ukuthi ungumuntu okhuluma la privately, wayechila ukuthi kasuthiseki ngomgenda. So ke umbuzo umuzi wami oqale ngawubisela kubo sebehlale phansi bakhokhasa bathi bayasidissolva. Uqale nini ukuthemba lo mdenda athi kimi ngamthembi njalo incwadi nansi yakufakaza. Okwesibili kusemncwadi efana nayo uthi secondly, I'm nobody in MRP. I'm not in MRP groups. So umbuzo wami uyaqhubeka usithi nxa yena esithi usidissolvile, usidissolve ngubani ngoba kugwalo engilubalayo uyasho ukuthi yena kasolutho ku-MRP kanti nxa esayina le ncwadi uthi Elder Gumbo signing out. Njengoba nishilo ukuthi abantu ba bengakholisanga ukudlala e-crash, asikwazi thina ukuthi umbonisi ngu-Elder we-MRP ngoba sikhumbuli ngelinye ilanga kusiba le ndlela okuthiwa unikwa ngayo ubukhokheli bokuthi abe ngowama-Elder. So sifisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi umbonisi Gumbo asomuntu ongamethemba ngoba kalaqiniso ende ngokunjalo wazichazela lapho ukuthi kasomuntu ku-MRP. So usidissolve kungobani engubani akusethusi ke thina lokho.
Manje ungasitshela ukuthi njengebandla kuyini elikwenzayo?
Thina njengebandla kasethuswa ngumlilo wamaphepha kumbe ngumnyama ongelampisi. Bazathi sesehlulekile thina njengeleadership ngaliphi, angazi kumbe baphila kuphi umhlaba abangafuna ukusikompeya ngama-elections eZimbabwe aranwa yi-ZEC bese besithi sehlulekile. Okokuqala sifisa abantu babekwazi ukuthi MRP njengebandla elingela donor elinganikwa imali ngama-Western countries njengabo-CCC labo-ZANU-PF singabantu abangela ama-resource. Akula ndlela esasingaperforma ngayo ama-miracles kuma-elections lawa ngoba yena umbonisi Gumbo uyakwazi ukuthi lokho i-MRP yaqalisayo ayikaze ibe le-sponsor. So ngokunjalo lonyaka njengoba i-ZEC khona ivele ZANU-PF bakhuphukisa ama-nominations ama-MPs ayaku $1,000 bebecabanga ukuthi imali engaka sizoyithatha ngapi. Njalo okunye mfisa abantu babekwazi ukuthi i-National Executive Committee isebenza ngama-reports avela kuma-provinces ethu wonke. Akula report i-NEC eyake yayithola eyayisiba ngumkhombandlela okuthi ngohlelo lwama-elections baplane njani. Njalo nxa bethanda iqiniso bazachazela abantu ukuthi sililona kanye ibandla mina njengo-president we-party kanye le-National Executive Committee esingazange saba imposela ama-candidates. Ama-candidates wonke abawafakayo angu-72 ama-councillors langu-3 ama-MPs avela kibo as provincial structures. Thina kwethu sasekela khona lokhu akade bekwenzile.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxele isikhulumeli salabo abathi sebexotshe umoyo, umnumzana Mbonisi Gumbo, yena othi umoyo uyazikhohlisa ukuthi elokhe ekhokhela ibandla le-MRP.
Ya nanzelela ukuthi ube ngu-president we-MRP for 10 years, so okwakadethi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlangu yo-president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku la malanga kuzovela kukhanye kuye ukuthi hhayi akusenge uyophethe. Simnikile ithuba lakhe samsapota sayenza konke okusezendleni ukuthi ubukhokheli bakhe bube ngcono. Kodwa-ke wehlulekile ukwenza into akufanele ukuthi azenze. Wayigcina se-abhuza thina, se-abhuza amalunga ebandla. Abanye baxotsha esesenza ungazathi i-MRP ngeyakhe, MRP unkulunkulu wayo. So-ke thina njengamalunga sakubona kufanele ukuthi simise umsebenzi, simise ukuba umongameli webandla lemiphakathi Republic Party. And leyo decision isekelwa ngamalunga ebandla se-Ireland, isekelwa ngamalunga ebandla se-United Kingdom, isekelwa ngamalunga ebandla se-South Africa, isekelwa ngamalunga ebandla akhona pha komiphakathi kuwonke ama-province kunye laseBotswana. Balutho abantu abamilaye sikhuluma sibenze okwenza ukuthi athi ele executive kodwa azithole kunguye okhuluma emanyuzipepheni, kunguye okhuluma ku-Studio 7. Waye bengamkhulumela o-chairman bakhe labo-secretary ko-information. Okwenza ukuthi abezikhulumela yikho okubonisayo ukuthi kahlanguye ophethe, ngoba isikhathi sonke ngesikhathi sisamthanda kunguye osikhokhelayo. bekuyithi besimkhulumela bengasikho.
Lisebenzise indlela bani yokuthi limise ngoba isisekelo sombuso webandla sithini linxa ukuthi selifike kudaba olunje.
Okokuqala yena ube ngumongameli i-2014 lapho esaba khona le Congress mhlaka 11 January 2014 kuzofika namuhla. Isisekelo sebandla sikuvuma ukuthi abe ngu-president for 10 years kungayiwanga ku-Congress. So okokuqala uvevele esephula yena umthetho. Okwesibili ibandla lethu linikeza amalunga alo amandla ukuthi amalunga athathe izinqumo and amalunga asethethe isinqumo sokuthi bazakhetha kutsha ukukhokhelwa kuzosibambela until next year lapho kuzoba khona Congress.
Enye inkokheli evumelana lenyathelo lelithetheyo leli ebiku-executive kamoyo ngobani?
Okunye engingakusho ukuthi mina ngokwami ngingumbani bengikhona kwe-executive leyo kodwa yena umoyo sowaxotha amalunga amaningi awenesidala executive ubengela vice president lokho wasaspenda umangulube akakaze ariplace lokho wasaspenda ubaba uNdebele akakaze ariplace ubabundeyo obekade khona waresigna ubengasekho ukuba national chairperson. So ama-decisions amaningi ubezithathela yena yedwa obekade ngu-secretary general umamgulu ubekhona ku-press conference ube-attendile umhlangano.
So ngeyedwa oku-executive obekhona
ayikho executive yakhona angithi abantu bakhona baseGoli sekuvele ubengasezi babe khona phela ku-press conference ekobulaekona baseGoli kodwa lokho akuthi bahambisana lalokho okwenziwa ngumoya abahambisani lakho.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphatha amandla sebandla le-MRP. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuba iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lweGugurawundi ngoba lanamuhla izinduna ezikhokhela lolu hlelo azikabonakali ezigabeni eziningi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wapha izinduna umlando wokukhulumisana loZulu eMatabeleland ngalolu daba ngenjongo yokuthi lulungisiswe njalo kuhlawulwe labo abathintwa yilumbhuqazwe. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ese-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi abaningi abasuthiseki ngalolu hlelo.
Udaba lweGugurawundi eqinisweni yindaba eyakhulunywayo kodwa akukho okukodwa okubambekayo. Ungakhumbula ubaba loPhethilizwe wathi hlangene lezi nduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuziresosa kuzaba le-resource. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe kungakabi lokhetho kube lama trainings but akukho okubambekayo esingathi sokwenziwa. Okwesibili kwakuthiwe kwangu-2020 kumbe 2021 angisakhumbuli kodwa kuhlanganeni kwakhe lezinduna estate house wayethe yena abantu ababulawa ngumbhuqazwe ababesebenza kunye lalabo abacatshiswayo ngumbhuqazwe ababesebenza bazanikezwa ama-pensions kungakhethelekile ukuthini umuntu wathi ngaleso sikhathi ecatshiswa wayele mnyaka emingaki kumbe enesifo wayele mnyaka emingaki kodwa eqinisweni ma uhlezi namhlanje akulalutho ngisho lolulodwa akulamuntu loyedwa osinikwe any compensation akusela lamuntu osekhuluma ngakho kumbeni sebakhohlwa phela okuningi ungakhangela babe kukhuluma bengeni bazama ukujabulisa abantu kodwa bengazimiselanga ukwenza lutho.
Izinduna eziyizo ezikhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lweGugurawundi nxa liyake likhulume lazo zithi sezingaphi ngalolu daba?
Izinduna sixoxa lazo ngikhuluma lazo njalo nje lazo ngoba isizo phela ezathi ukuthi zizakhompaseta abantu ababulalayo yibabavuyayo batshele izinduna ukuthini sizibatshele ukuthi kulabantu abafa besemsebenzini kulabantu so bona omabulala yibabanikeza izithembiso. So ngemva kwalokho izinduna isizo zahamba ziyefoqa induna kufuze zitshele ukuthi hayi sile budget engaka elingayinika abantu kumbeni izinduna kuhamba manje compile list but uma zona ndisebenza ngani ngiloko ziyabe zikuthunyiwe so uma zingakathunywa akukho ezingakwenza namhlanje bengizibuza ngakho sibili ukuthi lisakhumbula lokho ziyavumelana lakho khonoko kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma ubulala phela onguye obathumayo ethi ukuthi madoda sengifake imali engaka hambani liyetshela abantu ukuthi sizabe sibanika kanje kodwa uma kungavelanga kuye bona zanti ziyamesaba phela ophetheyo so kunzima ukuthi namhlanje zehlala naye zithi lethe imali liyana yena nguyokuza ukuthi yena abe nguye otsho ukuthi kumi njani.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu. Umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo ubengabambeki ecingweni. Umdwebi njalo engumgcini sihlalo wabenza imisebenzi yokuthokozisa uZulu iVisual Arts Association of Bulawayo umnumzana Owen Ncube ukhala ngokwethulwa kwemisebenzi yakhe ebisibukiswa eBulawayo National Gallery ngesikhathi kulomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale izolo usiyaphela ngomgqibelo ethi yikwephula amalungelo akhe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi kube nokufuthelana phakathi kukamaseko labasembusweni ngomnyaka ka-2012 wabotshwa kulandela ukuphanyeka ayekudwebile okwakumayelana lombhuqazo yogugura hundi. Ukufuthelana okufanayo sekuqhamuke njalo kulandela ukwaliswa kwakhe ukubukisa akudwebileyo okumayelana lokhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla aphikisayo okugoqela abe-Citizens Coalition for Change. Umaseko uthi utshelwe ngabaqondisi beBulawayo National Gallery ukuba akhiphe imifanekiso efika phose ichumi lasikhombisa abeyibukisa kuleyo ndawo kulungiselelwa umbukiso omkhulu kusasa owe-Intwasa Festival. Umaseko uchasisa kabanzi ngokwenzakale eBulawayo National Gallery.
Njoba lapho esibukisa khona indawo kahulumende kwenzakele ukuthi mina ngenza imisebenzi. Imisebenzi leyo kuwe lusizi ngoba asisenelisanga ukuthi ngiyibukise bese ngiyifakile kwa-Jehova sibili amalanga athile ngoba simelele ukuthi umbukiso wethu uvule mhlaka-2018 ngeThursday. Manje selenje ile gallery lapho ukuthi imisebenzi leyo kumele uyikhiphe ngoba ile politiki.
Umqondisi weBulawayo National Gallery uNkosazana Silenkosi Moyo akathandanga ukukhuluma ngokuvinjwa kwemisebenzi kamaseko. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi ngazi lutho ngodaba lolu.
I'm not aware of those allegations. Have you spoken to Abed Nico, Inspector Nwe, the provincial spokesman for Bulawayo? Yeah, kuluma la, maybe he's got defects. I mean, I don't have defects.
Umaseko wavalelwa enkambeni yamapholisa okwamalanga amane ngomnyaka ka-2012 kulandela ukubukisa kwakhe imifanekiso eyayiveza indlela abantu ababulawa ngayo ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace lezinye zathi kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasezabelweni zeMathebeleland ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Uhulumende kaMgabe lomongameli Emmerson Mnangagwa bazama ukukhuluma ngodaba lolu kodwa kukhanya kusasekhatshana ukuba uZulu avumelane ngendlela okumele luphathwe ngayo. Kusenjalo umqoqo weIntwasa Arts Festival umnumzana Nkululeko Nkala uthi usuvuselelwa umbukiso weIntwasa Arts Festival oke waphanjaniswa yi-COVID-19.
IntwasA Arts Festival kuBulawayo izabe isizakala khonapha kuBulawayo kusukela namhlanje mhlaka 26 iziye phela mhlaka 30. Itimu yethu yalo nyaka imagine it, experience it. Okungangokuthi sithi ebantwini iminyaka le emibili emithathu edlulileyo sike sangathi ukuthwalazima ngomkhuhlane we-COVID.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi osebenza esigodlweni seMelika eZimbabwe babe uthi uhulumende weMelika uyasekela ezamasiko lemidlalo nemisebenzi eminingi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eNational Art Gallery nginguAnastasia Ndlovu.
Uma manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp.
Njani yesa izindaba yale cabinet ekhethiwe lokhu elokhu ikhethwa izihlobo kufakwa ezikhundleni ukhetha abazali kuyafakwa ezikhundleni hhayi icabinet liyakhanya ukuthi ngiyamakhrupu bona bona abantu abantu abakucabinet indaba bengamtsheli ukuthi hawu ndoda kanti wathatha abantu abakho wafaka ezikhundleni abazali abakho wafaka ezikhundleni kuhamba njani waye ungacabangeli abanye abantu loma ungasasikhithelani ukuthi ngapha emahlebuleni kodwa khona ngapho kini phela abantu nakubaningi abafuna umsebenzi kuba vele abantu basemahlebuleni sakwati yabazona kodwa khona ngapho kini phela awubonisa ubuntu ukuthi awufuni ukudla wedwa hambo thatha abantu abakho unika abafazi bakama amadigri amafeki hayi baba sakethi usihloniphe manje sakethi usihlomisa abantu izizalo zezimbabwe kambe usuke wakubona ngapho ukuthi umuntu azikhethela abantu abakhe efake ezikhundleni hayi la madigri lawo kuthiwa bala madigri amadigri okuthengwa lawo vela nti baphila ngamadigri okuthengwa wona ngani
studio 7 salibonani balaleli laye wonke umuntu okuleli khasi hayi bantu sikhathele izane into engalada direction into esingasayifuniwe nje eZimbabwe yigama elithi zano asisabafuni izano leqembu lakhe lonke labalandela umnangagwa iziyelele iziyelele sibili abantu bakithi esindebeleni sihlupheka kangako manje sisemazweni siyahlupheka kodwa bona basavotela umnangagwa basizwele abazali bethu sengani nje into okuthiwa zano yiyo engaphuma iphele kulelazwe iphume nje izano asisayifuni ngoba yila direction nayila ngibekela phambili yasukumeza kakhulu manje umnangagwa sothethe icabinet wafaka abazukulu bakhe abantu bakhe abazawakhe sokusemzini wakhe phela lapha akuseyicabinet kalizwe lonke minzalo yonke yasezimbabwe sokungumuzi wakhe asikhathelei laba abantu
studio 7 itshona njani okhulumayo ngumelusi dube bengicela ku-studio 7 nxa kuyangizwa nalo ndoda wathi ngupanka naye kanganayi java lo kuthiwa ngumprofiti wamanga kayekele ukudlala ngonkulunkulu ayekele ukuqamba amanga mae ngoprezidenti wethu kayekele ukudlala ngonkulunkulu loo ndoda
salibonani studio 7 labalalela abahle ngizalapha kukhuluma ngezitabane nabafazi abasithanayo amadoda lawo njalo hayi ayikho into enjalo angibonde ukuthi unkulunkulu into enjenganale engayithokozile engayijabulele le nto enjengale amela ngivuma kale elizini pho sonke masingathi asithe nabafazi thi umfazi lathi ndoda kungaba yini ngoba ibhayibheli lizalanani lanje kazalana njani umuntu engakhula ma ungumfazi kumele uhambe oyenda owesilisa lawesifazane ngokunjalo ma sebethathana bona kodwa abafazi osumfazi lathi ndoda sokuyikuyini sokuyikuyini lokhu amela ngurhulumente ayivulike njalo njalo laba abasekhenda into enjenganale ayi angazi makhanda abo basale cabange njani ngoba le nto ayikho nhle ayilunganga ngoba lona ibhayibheli lithi zalanani lanje kophuma njani abantwana kuyazalwa njani ma sesithathana sodwa nabafazi madoda lawodwa hayi le nto obukhuluma endamelanga ayivumeli njalo ngilisize nalabo abakhanya beyithokozela ngilisizi labo bantu abakhanya labo bethokoze uze umuntu esami mthanda amankazana la yeyinkazana yo idimoni lesi lelo lidimoni namelanga abe livumele ngafisa le odi yami yefika endlebeni zabo lezo zitakane lezi idimoni lelo
salibonani basakazi baka-CG7 ngali njani lonke hhayi mina ndokudana ngalo ndoda okuthiwa ngugawula lo ngiyamuzwa nje ethi yena inkomo ezincane amajongosi la kufanele ebotshwe nenkabi ezinkulu ukuze inkabi ezinkulu ziwafundise ukulima yazi ukuthi isagazi sakhe lesi uyenza ingane uhlakaniphile engaboni ukuthi thina siyabona ngoba inkabi zakhe lezi ezinkulu okhala ngazo yizo inkabi esezibulele ilizwe yizinkabi ezobusela yizinkabi ezivele ezenza sihlala negangeni yizinkabi ezenza abantu befela ezindaweni abanye bedliwa zingwenya zinkabi zakhe zenzo zithiwe zindala so lapha ufuna ukusitshela ukuthi lezi ezincane zingaba zodwa zizantshintsha okokwenza ukuze abantu bephile kahle so ngcono zihlanganiswe lalezi ezindala ukuze ezindala zizifundise ubusela ngoba ungahlanganisa inkomo ezingafohli zihlanganisele zivohlayo vele ziyafohla zidla amabeli abantu so lezi ezincane nje sezihlanganisele ezindala seziyafohla umnotho wezimbabwe wonke ziwushaya ziwuthiye kungalaluthi fundiswa yizeni ezinkabi ezindala ngazixothiwe zonke inkabi zenezi ezindala nanku wasala inkabeza zilima ngomkabe zasala khona pa yizo zifundise futhi inkabeza ngeze zivele umlangako umlangako la wabali isila la vele isila futhi asiphele izime ezibaza angazi ukuthi lathi sizozwa kuye yini isithathi izwe lethu ilizwe lezi ikampani siphelekile
mawu salibonani salibonani kustudio 7 okhulumayo nguJ Moyo ngiyajabula le audio mayingafundwa siyabezwa abantu bezanpf lokhu abahlala bethuthi imisebenzi mningi thina siyiswela siyacela ukuthi abaseduzane labo gawule labo chuma bebalande emzini bemaketha khona wonke umuntu oyabe ngwezanpf asihambeni siye kuthi sifuna umsebenzi sike sibonte bazosiqhatha yena ngithi sebevotele sebehleli kodwa abantu bayahlupheka esingakufisiyo ukuthi wonke umuntu ephile ngokuthengisa sifuna ukuthi abantu basebenze phakameni ngobuningi sibalandeni abantu bezanpf esinikeza le imisebenzi abayitsho ukuthi khona
siyabingelela emsakazini siyabonga studio 7 ngithanda nje ukuphola kancane ukuthi abantu bezimbabwe bazohlala bebaleka ezimbabwe besiyafuna imisebenzi emazweni bekhale ngokuthi idola lezimbabwe liyagugudeka izanpf akulalutho oluzalunga ezimbabwe as long as kusakusizano labo mlangako bona lapha abantu bezimbabwe akabephume lesi sombululo sokuthi kungenziwa iplani bani ukuthi izanupf ikhitshwe embusweni kufakwe intando yeningi kuphela nje izono lokungakatshintshi i-5 yezona leyo kuyona zonke lezi nkinga besinazo izokuthi iminyaka yonke idlule abantu sifa indlala abantwana bengasafundi bebhema inyawophe abanye bedliwa zingwenya besayobo South Africa akusuze kutshintshe zonke ezivele izani ingaphumanga embusweni into eqakathekileyo ukuthi mawuvula kumele uzazi ukuthi uhlutshwe yini uze laphi lokho okuhluphayo amazimbabweni umkhuhlane abanawo bahlukunyezwa izanu as long izanu ingaphumanga izimbabwe zohlala isoko so amazimbabwe azame ukuthola isombulo sokuthi izanu ngiyabonga
qum 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 kuyashelela iqiniso nje lihle bantu bakithi ngakhuluma naphambilini ukuthi ke ungabona umuntu kuthane ungabona umuntu ezekhetha aba ifamily yakhe izimza roundela ucabanga ukuthi yena ifamily yakhe yona uyithemba kungakanani so nango ke umnengwa kwa uloke busy uzefake lo rashwari yakhona lo nangumntana nomzukulu wakhe uloke gqalisa abantu laphana ku cabinet yakhe ulokuzela ukabhila wagcine bulawa ngubani athi ukabhila wagcine bulawa umntana wakhe so iproblem engikhanya nayo ukuthi ungabona uzikhosuba the short sighted ungasaboni ngakude ugcina usiba nenkinga ukuthi uthemba abafoweni uthemba abantu abakho usukhohlwa ukuthi ukhethwa ngabantu kanti manje ukhulumelana ukuthi ukhethwa ngabantu wena usukhethe ifamily yakho so uhlupho nantu madoda asiluboneni hhayi kaqhubeke senza into yakhe ngoba ilizwe selibiza yena umusa wenkosi uzambona siyabonga thank you
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uJekeja othiwa nguIshmael Chabalala owebubi usinde ngomusa wenkosi ngemva kokugwazwa ngomkhonto ekhanda owephukela kukhakhayi bebanga intombi. Odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo benelise ukususa umkhonto lo ekhanda likaChabalala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngunobhala wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuba ngumtshutshisi kahulumende u-Attorney General. Lokhu ngokwakuqala ukuthi kube lo Attorney General owesifazane. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADAG owenzwe izolo ebulenjini ubulokhu ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla leMRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhu enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama silazo njalo ngowa Fast 7 igama nguChris Gande.